Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi u-25 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla lezanu PF lithi selinqobile kukhetho, kodwa ngakwelinye icele abebandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe.
Kusiya ngakubona isimo sakho nesikhona, kodwa ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity, yikho kuphela okungalamula, yumlamulankunzi.
Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lo councillor omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathebeleland South, okungokwakuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokho labunjwa kakutsha ngumuye umnumzana Dumiso Dabengwa.
Hayi, okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu.
Uzulu lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela izekhe ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokubalwa kwamavoti, ibandla lezanu PF lithi selinqobile, kodwa ngakwelinye icele abemandla le-CCC bathi yibo asebelinde nje ukuthi umongameli wabo agcotshwe. Umgcini-ngcebo webandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa izolo utshele intatheli izindaba eHarare ukuthi balobufakazi bamaphepha okuthiwa ngama-V11 obukhomba ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usethole amavoti adlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60%. Njalo amalunga edale lephalamende adlula isilinganiso sokungokukodwa i-two-thirds majority, kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC esitsha umnumzana Promise Mkhwananzi utshele intatheli izindaba ukuthi umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa nguye osenqobile. Ubufakazi esilabo bukhomba ukuba amabandla omabili anguthiki lobhanqa kukhetho lwedale lephalamende. Amanani asezandleni zeStudio 7 atshengisa ukuba amabandla omabili iZANU PF lele CCC alakho ukungatholi inani elivumela ukuthi athiwe anqobile kumbe kube lokhetho lwesibili iRunoff. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla saqala ukumbuza ukuthi nxa kungaba lokhetho lwesibili iRunoff lungaqutshwa ngokuthula na, kumbe sizabona kusiba lodlakela olufana lolwenzakala umuyi umnumzana Morgan Tswangirai aze asuke kukhetho lwe-runoff ngenxa yodlakela.
Hayi, ukhetho lwe-runoff lungenziwa njengoba umnumzana wavele wakutsha yena upresident ukuthi ilanga lokhetho umhla ka-23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona i-runoff iza kuba mhla ka-2 October. Now the developments ukuthi khona from here now kusiyafika u-October isimo siyabe siminjani, kuyakhampeni waphela. Kodwa-ke yambona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngobana bakhampeni ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona, kusiya ngakubona isimo sakhona esikhona. Kodwa-ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity, manje yikho kuphela okungalamula yumlamla nkunzi kuphiliswane nje kuphela abantu befaka icabinet yabo ilizwe liqhubekele lisiya phambili akula lutho olubi lapho
yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ungani nxa enganqotshwa ngumnumzana Chamisa engavuma yini simbone esuka estate house ngokuthula
hayi akukhathelekile lokhyana amandla asebantwini yena upresident nxa engabe enqontshiwe njengomuntu wahamba walweli lizwe wayeseyadinga idemocracy so ngalokho ngokufanayo kutsho ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hayi kuphethe ngalindlela abantu lokhu abakukhethileyo kuyenelisa ukuthi khona ehlike laphana njengoba lo Robert laye umgabe the former president the late wavuma wamvulela ukuthi yena engene so ngokufanayo kangiboni ukuthi khona kuza kuba lenkinga kuyaba into nje efanayo uyabe zamvumela ngoba nxa engabuya sekhethe usuku oluthile olokuthi hayi gakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamla nkunzi uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into njengayona leyo uzaphetha kumi njani ngoba namandla abe ngasuye uyabekhetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho njengalokho engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hayi G40 zihlaleli laphana ngobana ukhetho lolu uze lube khona kambe sibili impumelo yangkhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuswelakale ukuthi khona kube lama three figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama two figures okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama runoff kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo kungakakhulunywa ngokuya khona kuma runoff lawo akudingisiswe ibandla lona lidingane kukhangelwe kuhlalwe phansi wabantu bonke labana ngangibabona kuma rallies sebevuke namhlanje bonke benze lesi sigo esenzakeleyo kukhona lathi siyabe sikukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo hathi ukhetho nje in general lokho kuyethusa kodwa kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le-run off akucubungulwe kukhangelisiswe ngasensa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe aba khona yabonga
lathi siyabonga umnumzana Max Mkandla ucubungula izombusazwe Ibandla lezaphu selikhangelelwe ukuba lokhansila omutsha kuward 17 eMatobo Mangwe eMathabeleland South kulandela ukunqoba kamnumzana Mpendulo Ncube kulindawo okungokuqala ukuthi ibandla leli linqobe selokhu labunjwa kakutsha ngumoyi umnumzana Dumiso Dabengwa lezinye iziphathamandla zebandla le-PF Zaphu besithi umanyano we-Unity Accord owawusayinelwe phakathi kwezanu PF phakathi kwezanu le PF Zaphu ngomnyaka ka 1987 awusasebenzi usithandekile emhlanga we studio 7 uxoxe lo mnumzana Ncube oleminyaka yokuzwala engamachumi amathathu 30
hayi okukhulu nje kubonga okokuqala ngibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje kodwa hhayi khona sisazojabula la malunga wethu awephathi ngibonga njalo lo organizer wethu owe-4 kucampaigna u-SK Moyo ngibonga njalo lo president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth sikwazi lathi ukungena
siyabona njalo ukuthi ngikwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele ungathini ngalokhu njalo ubona ingani kuyini okwenzeka wanqoba
isithembiso siyimuli yakoNcube ngingakangeni mbona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokhu ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona
yiziphi lezo nhlelo elifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini ngizwa usithi njengemuli yakoNcube
inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube ubaba waye andaza njengemuli wayesicela ethini ukuthi sincedisaneni sonkeni okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni ukwakha amadamu ukugebha ikotsho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje so saqala ukuyisponsa siyimuli eyakoNcube singaphansi kwe ebandla lezaphu iqala phansi. Sincedisane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kagetsi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika 17.
Ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafichane lokuthi ubone ibandla lezaphu ukuthi sokungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizithola.
Mina ngizalwa ngoSikhosana eMakhorokhoro, ngizalwa ngubaba uZinkabi Thomi Ncube. Ibizo lemsebe lomsebenzi bebethanda ukumbiza besithi ngubuyani. Ibandla leli elezaphu ubaba ebelebhwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye nehistory yakhe yonke. So ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje, laba ngabantu banje. Wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni ilizwe siliyakheni sisonkeni. Khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 besifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential. Ngibe ngowakuqala owebandla lezaphu elokungena njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni siphakamiseni ilizwe ngebandla lezaphu.
Lokho ngumnumzana Mpendulo Ncube onqobe kukhethwa lokudinga ukhansila ka ward 17 eMatopo Mangwe okube khuluma ecingweni lo Sthandekile Mhlanga we studio 7. Kolunye njalo udaba oluphathelane lozokhetho uZulu ingcwethi lamabandla ezombusazwe bayakhonona ngendlela i-commission yeZEC ephathe ngayo ukhetho lwalonyaka. Iningi likhala ngokuphuza ukufika kwempahla yokuvota, ukuswelakala kwamabizo kugwalo lwe-voters roll lokuqala ukuvota ebusuku. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMlondolozi Ndlovu esipha lolu daba eseHarare.
I-Studio 7 ibone lokhu kusenzakala endaweni ezifana leMzini eyeBudiriro, Wesley Warren Park, Glenview lezinye eziseHarare lapho amaphepha okuvotela aphuze ukufika endaweni lezi acina efika phakathi kobusuku. Lokhu kwenze ukuba uZulu avote ebusuku endaweni lezi njalo amaphepha okuvota abefika engenelanga kwezinye indawo. Indawo lezi zazakala njengendawo ezilabasekeli abaningi abebandla le-CCC. Olunye njalo udubo olukhathaze abaningi izolo ngolokuswelakala kwamabizo endaweni eziningi ezigoqela eKhwekhwe lapho abaningi abatshone bebhoda bedinga amabizo abo kugwalo lwe-voters roll. Omunye oswele ibizo lakhe ngumnumzana Tinashe Sithole.
Yela bangama-9 ngengaye e-Venus Mine ngale ngakhangela sakhangela amabizo saswela. Ade ngikwazi ukuthi sise-Venus Mine kodwa ngiqale ngaya ko-Black Man. Ngazobuya ngayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga oyebandla le-CCC yena othi kabathokozi ngendlela iZEC eqhube ngayo ukhetho.
Abantu bagcine sebevota ngaphakathi kobusuku, so yinto esikhathazekileyo kakhulu ngoba nxa sokuvota emnyameni kulokunye okuphambanisekayo okuthize.
Ingcitshi ezicubungela ezombusazo zithi lokhu kwenza iZEC ingathembeki njalo ukhetho lwalonyaka impumela yalo iyabe ingamukeleki. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Thenisa Ntungako osebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council othi lokhu kulakho kuphazamisa isimo sokhetho.
IZEC ukusebenza ekwenzileyo mina ukubona kwami yenza ukuthi singayithembi okwakuqala. Singabikwazi ukuthi lokho kwayenzakala kwayenzakala nxa ukuthi kwangenela abantu bepolitiki kumbe hatshi. Simele sinanzelele ukuthi iZEC yafakwa kumthetho. Umthetho singathi la uyabo phansi kweconstitution. Kodwa lokho okwenzakaleyo kutsho ukuthi kuthathile abanye abantu ilunga lokuvota.
Umkholi weZEC umnumzana uTloyile Silayigwana utshele intatheli izindaba ukuba ukhetho luqhutshwe kuhle sithi ukuphuza ukuvota kubangelwe izindaba zokhetho ezikade zisemthethwa ndaba.
Ngizananzelela bakwethu ukuthi khona ukuphuza lokho kubangelwe ukuthi khona emveni sibe lama court cases amaningi kakhulu okungajwayelekile. Ngakho ke ama court cases lawa yiwo enze ukuthi khona siphuze kancane ukuthi khona si print kumbe ni senze ama ballot papers.
Soluphelile ukhetho lalonyaka uZulu esemelele impumela ezaqala ukwethulelwa umhlaba okusemthethweni kugusasa ngabezek eNational Command Center eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolo Zindlovu.
Oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo uzinikele emapholiseni wathathwa imfanekiso yezibotshwa i-mugshot. UTrump wetheswa amacala alishumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. Ngokwakuqala ukuthi wayengumongameli abotshwe njalo athoniswe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC angamachumi amane abotshwe ngeviki edluleyo eKhankasa aze akhululwa izolo ukhetho lonasolwedlule. Amalunga la ahlawuliswe imali yesibambiso engamadola alikhulu ngamunye. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselandule imbiko ethi kulokhulu oqaleke wafa esendwendweni yokuvota eWarren Park eHarare. Amapholisa athi lundoda oleminyaka yokuzalwa engu-68 uqalekile kodwa uyaphila. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 ngufela iqinisa lo okhuluma waseLupane eJabiwa eGhana. Hayi balaleli beStudio 7 lokho kubonakala mpela ukuthi izekhi kanye nezano bayehluleka bona bonke, bayehluleka ukubamba izinto zezwe. So ukuthi singabe lokho esibambelele kuzano sithi siyenzani nezekhi yakhona leyo kumele nje ivele idilizwe. Angeke ukuthi abantu bevuke ngo-4 kuze kuyeshaya abothulo ke bengakavoti. Uyayibona indaba enjalo ukuthi hayi ukwehluleka kuphakathi zekhi nayo izanu yayo leyo. So angibona ukuthi indaba enjalo kuyomela kuqhutshekwe ngezano. Izanu yehlulekile ivele yatshela izekhi yayo ukuthi la zamani yezanu umzamo onje uwezela ukuthi abantu beze bedele inhliziyo babuyele emuva bengavotanga. Le into eziwe lapho into yangamabomo leyo. Ngizobangana nalobo baba badinga umdala uKhumalo. Umdala uKhumalo hayi lana asi-act asikho kusikandali la si-act isikandali la asikho baba kazamani hamba elaya uza amane ma ungathi abantu wena ufuna kathi mtetho wako kwenziweni right. iMRP ihlulekile ukungena kupresidential manje ngoba iMRP ihlulekile ukungena kupresidential kuhlalo kungavotelwa enye iparty okubona ongathi ingazama ukukhipha izandla phela lapho into eyinkinga ekhona baba kazamane izano yiyo engafuneki. Wena uzothi lapho udlala umacashelana kuzano indaba impila ntabani impila zantabani nguwe oyimbila zantabani baba kazamane nezano hayi ukuthi iCC imbila zantabani nezano. Sifuna inqubekela phambili as from now, sifuna inqubekela phambili. Wena hlala la ohleli khona yeka bahambayo behambe lokho okusola kungokwakho wedwa baba kazamane. Wena mdala Khumalo
siyabingele sithuthu service abonga khona umsebenzi.
Hey ukhetho lasekhaya hey luyadanisa kakhulu ukuthi abantu bavota ngobusuku ukuthi amaphepha awekho amaphepha okuvotisa aphelile. Into enjani leyo kodwa lokungavotayo ngiyaqala ukubona ukhetho olulihlazo kanjena. And uma uqeda ukuvota nangomunye umuntu ukukhomba ngenduga xa isikhava sezana uthi yena uyifazi uyakubhala phansi uthi wena uvotele bani kumele akubhale ba. Ngubani umuntu ongathi uyavota i-free and fairness uyazivotela ngendlela abona ngayo ukhetha amthandayo kulomunye umuntu omlinde ngenduku embuza ukuthi uvotele bani. Into efazi wena lana kuyini? Baqhatha abantu izana PF izaqhatha izizwe abantu bezimbabwe ngeke bakuvumele ukana uma ukuthi bazaqhubeka siza soyani bafuna ukuqhatha abantu. Ayikho i-election umuntu otshela omunye ukuthi votela bani kumbe uvotele bani. Your vote is a secret. So izanu PF la into abade benza lana bekuyi-election noma bekuyi-force matter abantu. Izanu PF lezekhi abake besihloniphe next time. Asithandi lento lempumela khona vele asisayithembi. Izekhi noma ngakhipha impumela khona asisela luthemba ngempumela yabo leyo. Abavumelani bezanu behlale phambi kwe-polling station bebuza abantu ukuthi uvotele bani. Lihlazo lelo ndibasihlaza la kuzizwe abantu.
abantu akade bezobserve election ngabaphuma kwamanye amazwe lawo bakubona ukuthi Zimbabwe into enjani lihlazo lento ezana uPF lihlazo bazidelisa ngezizwe siyabonga
sibingelele enkundleni ethi lichona njani basakazi hayi siyabezwa abantu befazi laba abantu behleli befaka amatafula yazi ukuthi mina abantu angazi ukuthi babanjani ukuthi ngempela lingachona lisethuselwa yilabo abantu befazi abantu nje abafana lathi nje abantu abafana lana abazihluphekelayo nje labo abantu nje uthole sebelayinile bengathi bayithukile uyazi uyadana ukuthi abantu laba bayithuswa yini ngoba abantu labana nje ngabantu nje labafana labo kodwa ke ngithemba imizamo yabo emibi uNkulunkulu kuzayiveza kungaphumeleli konke okubi abajwayele ukukwenza okunye futhi uhlupho olukhona angazi ukuthi abantu bezano bakuthatha ngaphuthi iZimbabwe ngeyabo yiko futhi lapho kulohlupho khona kodwa ngithemba bonke abantu bathe bevota bebecabangela ikusasa labantu ababo bebengavoteli ukujabulisa ukugcwalisa isisu senye indoda omunye lomunye uthe vota ecabanga ukuthi khona ikusasa lakhe lingani ngoba lokho kwezano PF lokho kukhohlwanini ngakho abantu akuba sindawo lokho udala lokho kwehluleka lokho ngongabantu kwezithembiso nje kuphela kodwa sithemba imphumela izaphuma imihle mina ngiyafisa ukuthi imphumela iphume impela ukuthi abadliwe sibone ukuthi bazayenzani
salibonani maZimbabwe amahle Simon on Studio 7 laphele sinika indaba siyabonga ngokhetho olwenzakeleyo asivumeleni impumela yokhetho ezaba khona landeleni izifiso zikaZulu kubana zithini landeleni izifiso zikaZulu ikubani ilizwe liphumelele liye phambili lokho kunye okunenginenga sikubeke eceleni ama differences siyilungiseni ilizwe lethu liye phambili ngemva kokhetho singabantu futhi siyadlelana sihamba emsebenzini sihlala sonke so konke okuzaphuma ekhetheni kasikwamngileni kungabi khona ozafisa ukubana atshintshe impumela yokhetho kumbe azobuhlunga khiphe lokho khona mina ngikhuluma ngilapha elubhani ngingujaha lakhe Ndlovu
nani salibona libasakazi beStudio 7 ndikhuluma sidina sikagiliti hayi Zeki ngatsho mina athi idla nezano lokho vele kusho bakho usegcekeni silo ukuthi vele inhlangano yokuvotisa eZimbabwe ayikho ivoti laseZimbabwe alisizi muntu ngoba vele kunobugwelegwele kuyoze nezinto esisithembele kizo ukuthi ezona ezivotisa abantu so ma kuyizo ezilobugwelegwele kuba nzima ukuthi abantu bevote ngendlela eright kungasukubona ivoti lakho vele lingakusizi ngalutho so kunzima sihlobo zami kunzima iqiniso lihle kunzima izeke into eyenzayo iyakhombisa umhlaba ukuthi idla nezalo silingelela nje ngilelwa ngotungamile inkomo lonke
Studio 7 esihle labalaleli bethu labasakazi bethu bonke nje jikelele singangeke sibaqambe ngamabizo ngoba singabaqamba ngamabizo isikhathi zahamba but sima ukulibonga ngokusikhiphela indaba ezinhle kangaka ngokusimonitela ukhetho lolu noma lulobuqilo obukhulu obunganani kodwa lizamile ngemzamweni yonke ukusitshengisa uthando elilalo ngakuthi inkosi ingaligcina ilengezele insuku zokuphila ukuze futhi lisisize lapha sokunye so hayi siyabonga lonyaka kuphose kwatshintsha kancane sibili esikubonayo noma nje umthuli bagebhiza ibhorane ezingu-13 e-Country Park bafaka itara bekhampeni hhayi ngakuba sangandawo sebeze bezisola so lapho engikhona mina ngisemgoza ku-ward 11 hhayi idliwe izano akukhansila wethu idliwe yaze yavuma sidlise yavuma ukuvuma ukuphakamisile isandla noma kade besithi bona bayibo hhayi bavuma ukuthi abantu umlimi uyabaprotect siyabonga sibongela nje bonke obhilivu kawulu ukuthi ngakuthiwa labo mabutho omoya labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo bengawina mebhasazi kodwa bengadliwa asebenzi asingeisebenzethu sizabe sibahleka nje kuphela ukuthi bayizithutha kuphela siyalibonga basakazi qhubekeni phambili
salibonani sesakethi sawumthwazi mandebela mahle ngiyalibingelela libingelelwa yimi owenu ndodana ayivazi ndodana kamanxumele ekhulumayo ngicela sesakwethi asibambaneni uthando komunye asithuseni uNkulunkulu uzawa sikhulula ngoJesu ophilayo babele ngomtakazi singaphelela amandla uJesu uza kusiza asicholelaneni amaphutha abantu bakwethi uNkulunkulu ukhona uzawusihlenga siyisizwe siyifa lakho ngoba injongo ukuthi kubenje kodwa ngoJesu sonqoba kuphela babele ngomtakazi sesakwethi sihle sithandekayo nkosi thando komunye
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Oludaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ele South Korea lele Japan ngamazwe alekhono angabangane abaqhakathekileyo bemelika, futhi ukuzinikela kwethu kuwo kuqine kakhulu, kutsho uMongameli Joe Biden weMelika ekhuluma eseCamp David emhlanganweni wamazwe omathathu. Senze imbali ngokwenza umhlangano lo singabakhokheli bamazwe omathathu, sizimele sodwa kanye lokuzinikela kwethu ukuhlangana mnyaka ngomnyaka njengabaholi, kutsho uBiden. Uqhubeke wathi umhlaba umi manzonzo, ngakho silomlando wokukhokhela sisendleleni ezintsha. Okwakuqala siqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ezizasebenza emhlubulweni we-Indo-Pacific. Inhlelo lezi zigoqela ukulolongwa kwamabutho mnyaka ngomnyaka ukuze ziqinise umvikela wethu ngezinga eliphezulu. Siqinisa njalo inhlelo zokwabelana ulwazi okugoqela olumayelana ngamabhomba adutshulwa ngele North Korea lenhlelo zalo zobulembu, kanye lokuqinisa inhlelo zethu zokuzivikela ngama-ballistic missiles. Amazwe omathathu avumelane njalo phezu kokulondoloza ukuthula lokuhlaliseka emgwaqweni wezikepe olwandle owe-Taiwan Strait kanye lokulwisana lobuhuquluzi. Sizaqhubeka silwisana lobugelekeqe bele-North Korea obugoqela ubugebengu elibenzayo obuphathelane lemali ye-cryptocurrency engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni amadola, lenhlelo zalo zokuthengisela ele-Russia izikhali zempi elizisebenzisa ekuhlaseleni ele-Ukraine, kusho uMongameli Biden. Futhi sisonke, kugcizelele uBiden, sizaqhubeka simele ukulandelwa komthetho emhlabeni jikelele, inkululeko yokuhamba olwandle kanye lokuqedwa kombango olwandle lweSouth China Sea. IMelika, iJapan leSouth Korea avumelane ukuqhelisa ubudlelwano bawo kwezenotho, kutsho uMongameli Biden. Sizimisele ukusungula uhlelo esilubiza ngokuthi Supply Chain Early Warning System Pilot oluzasilimukisa nxa kuthe kwaba lokusilela kwempahla ethize efana laleyo esetshenziswa ukulungisa amabhathiri lamatshe aligugu, ukuze sithathe amanyathelo senqabele lokho okwenzakale ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okokugcina, ubudlelwano bethu ngobokwakha ikusasa labantu bethu elingcono, kutsho uMongameli Biden. Yikho siqinisa ubudlelwano bethu kunhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele, futhi sisungula uhlelo lokwabelana ingcitshi ezizaphathisa kuhlelo lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane olwe-US Cancer Moonshot Initiative. EMelika sesiguqula ngokujulileyo indlela esiphenya ngayo umkhuhlane wemvukuzane. Futhi sisonke singamazwe omathathu, ngiyathemba ukuthi singawunqoba lumkhuhlane kuzinyanga ezizayo laseminyakeni elandelayo, kutsho uMongameli Biden. Sizaqhubeka sisebenzisa amathuba anje sibambene ngokuzinikela okukhulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono ka kahulumende welemelika olusigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ekuseni, kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.